Inengi elithapha umfula uRamakhwebane lingena kwele Botswana liyabe likhangelele impilo engcono. Kodwa akulula ukuphila elizweni elingumakhelwane njengoba ingasatholakali imisebenzi elohlonzi. Umnumzana Dumisani Ncube olezicoco zama-degree ezimbili kodwa ezithola esenza noma yiwuphi umsebenzi uthi awuthambanga ukuphila eBotswana.
Ezedegree holder ngigcina zenza amanye ama-piece job ukuthi akalingananga umuntu ofundileyo. So besenza imisebenzi leyi nje ukuthi senelise ukusurvivor. Nasemsebenzini siphiwa overload of work, you can't complain because you don't have a choice. Ungacomplain abawutshela ukuthi khona bawuxosha beqhatshe umuntu wakibo kumbe beqhatshe omunye umuntu oli-foreigner ozavuma ukuthi imisebenzi enjalo iholiswa ngemali encane.
UNkosazana Sihle Nyoni osebenza ezindlini eHabron uthi akulula ngoba abatholi iholo ngesikhathi njalo batshona bexotshaniswa ngamapholisa ngenxa yokuswelakala kwamaphepha okuhlala kwele Botswana.
Impilo yeBotswana enzima. Yes, iseBotswana. Ebhoda singena kanzima. Siyalayina bakithi, ulayini uzudime. Usuke lapho-ke ungene. Ungene udinge lowo msebenzi uwuthole. Usebenze kodwa ukuthi imali yakho uyithole kube yinkinga. Uthi uyabuyela uyayithonisa uzazotha siyakubizela amapholisa ngoba bewagibeleka ulaphepha. Usuke lapho uthiye uye kwenye indawo. Sesithiye izindawo eziningi amangamabi ngabe liyasizwela livumele nje sithonise imbali zethu basinike sibiyele ekhaya.
Umnumzana Edson Madlala laye esebenza ehofisini kodwa ukuthi abatswana bakhangelela phansi abantu beZimbabwe.
Akulula ukuhlala elizweni ongazalelwa makhona. Okunye futhi kungalokuthona ukukhangelelwa phansi nokuba discriminated against abantu balapha babeqhamuka khona abantu abavela eZimbabwe ngabantu abangene ama-second class.
UMadlala yena ukuhlangothi lwezemali olwe-accounting kodwa uthi ngenxa yokuthi uvela eZimbabwe uthola isebenza umsebenzi ophansi ecina engu-account clerk njalo njengabaningi abeZimbabwe ngakho kumankampani amakhulu. Usebenzela inkampani encane engaholisi okuya ngaphi. Njengomadlala uncube uthi impilo eBotswana ayifani lalokho ocatshangelwa ngabanye abantu. Iningi lithatha noma yiwuphi umsebenzi ukwenzela ukuziphilisa. Abafana loncube batholakala kwezinye izikhathi esemgoqweni yeHabron bedinga abantu abangabaqhatha ukuze benze umsebenzi ofana lokulungisa ezivandeni. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.